Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali lithola njani mthwakazi omuhle izilokandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 26 kumpalakazi 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inengi lithi umnyaka esiwugqibayo ubumubi kakhulu, njalo esiwusungulayo ngeviki ezayo ukhanya lawo ungathembisi.
Uduba abangene phakathina kwalo ukuthi abathembakali, akula muntu obathembayo. Nxa ufuna ukuthi ukuzwisise ukuthi lokho engikutshoyo kuliqiniso, khangela isipiti esathiwa nguNaledi Panda.
Ibandla le-MDC esigabeni seMguza liphe izalukazi lamaxhegu ukudla kwekhisimusi esigodlweni sikamnumzana Felix Nhlanhla Yamangwendiweni osandasuswa esikhundleni sobuduna.
Njengoba isikhathi sekhisimusi, hayi kuhle, sikuyajabulisa into zonke zikhona. Njalo siyabonga ubaba uNdiweni ukuthi sivumele ukuthi sizothula labadala, sikholisa, sisidla labo, sithokoza, sijabula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inengi lithi umnyaka esiwugqibayo ubumubi kakhulu, njalo esiwusungulayo ngeviki ezayo la ukhanya ungathembisi. Ikhisimusi yayizolo idlalwe ngabantu bengelamali, kungelamagetsi, kwezinye indawo lamanzi. Kuthi esibhakabhakeni lakho kukhanya akuthembisi, njengoba izulu lisala ukuna, isikhudumezi sivutha ukususa inhlanzi emanzini. Sixoxe lomela iBinga North edalele parliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongwebandla le-MDC. Saqala ngokumbuza ukuthi ubone njani lomnyaka.
Umnyaka lo u-2019 ube ngumnyaka onzima kakhulu ebantwini baseZimbabwe, ngoba nxa sikhumbula sithe singene kuJanuwari kuyisikhathi sisanda kusuka kuma-election ka-2018. Ama-election ona lawana ngona ngokwawo ebengani ngama-election akade ethembisa ukuthi khona phakathina kwelizwe kungaba lokuvumelana, kungaba lokuthi ama-election abe ngama-election ayenziwe kuhle, kungela oza kuthi no lapha akuphathwanga ngendlela efaneleyo. But kithi-ke singene ngoJanuwari kunganjalo. Singene ngoJanuwari iZeki announce ama-election result amathathu. Singene kuJanuwari ngesikhathi kungakhanyi ukuthi khona lapho esiya khona njengelizwe kungathiwa kuJanuwari kulapho kusekhona kwadutshelwa abantu ezitridini, ngoba abantu besebengani bathi bona hhayi ama-result ethu lawa akahamba ngendlela afanele ukuthi ngahambe ngayo. So-ke ngemva kwalokho la omkhonomi umprofessor Mthuli Ncube waletha ama-policies akhe amaningi kakhulu. Ama-policies wona lawo abuye ahlangana lama-policies awe-Reserve Bank of Zimbabwe, ama-monetary policies awe-Reserve Bank of Zimbabwe, njalo kanye lokungathembeki kwe-Reserve Bank of Zimbabwe okwakhathesi ngaphakathina kwelizwe ukuthi lingaba libhanga lemali engayenza ukuthi imali yelizwe ibe lesisindo. Uyakhumbula ukuthi ngeminyaka edlulileyo le kusiba lamabhondi kwakuthiwe khona imali ye-change, imali yalokhu lalokhuyana ile Afrexim Bank. But akekho noma ngitsho leyo yedwa wabona isivumelwano esayenziwa phakathina kwe-Reserve Bank of Zimbabwe le-Afrexim Bank. Now okusuke kwenza ukuthi endabeni zomkhonomi kube lokungathembani, leso kusuka kube njalo lokungathembani ngaphakathina kwezepolitiki. So-ke nxa yalokho-ke kube ngumnyaka onzima kakhulu wokuthi lakathesi lapho esikhona khona akekho sibisibili ongabakwazi ukuthi lo ozayo ngoJanuwari izikolo ziyavulwa. Nxa zivulwa abantwana bazahamba, kuyahamba abangaki, abangasoze bakwanise bangaki, kodwa kulobunzima ngaphakathina kwelizwe lokudla akusatholakali lapho okuthola khona, ukuthola ngemali ephezulu kakhulu engelamuntu eholayo. Amazupho bengabe bewafakile kodwa kasidli mazupho, ngaligade izupho ngempondo, kodwa lapho engiyafika khona ngiyafika sidlani labantwana. Inyama ayisathengeki, impupho kayisekho, imali yepheyi akekho, le mali yepheyi ke engezelelwa. Yibo ubunzima esiphakathina kwalo njengelizwe. Mbona ngani u-2020 ke nxa sithe sakhangela ispeciali thina esemakhaya esilimayo, akula zulu, izulu khanya ngani komile phezulu. okucho ukuthi ukudla indlala iyaqhubekela phambili lokuhlupa izifuyo zethu njalo sezaphela.
Siyabona ukubana imizamo kahulumende embalwa eyokuhlenga ilizwe ebunzimeni ebukulo ikhanya iyehlule. Sizafika yini isikhathi kumnyaka lo ozayo ukuthi sizabona uhulumende kumbe labasekeli bezana uPF besithi hayi sokwehlule asiboneni okokwenza?
Ukuthi sokwehlule kudala sebekukhulumile ngaphakathi kwabo, lokho sokusaziwa ngumuntu wonke. UMbeki kaChichi nje buya eZimbabwe ngenxa yokuthi kalanto yokwenza kibo eSouth Africa. Uyabuya ngoba ulabangane alabo laba bezana uPF azama ukuthi ebalamule phakathi kodubo asebengene phakathi kwalo. Udubo abangene phakathi kwalo ukuthi abathembakali, akula muntu obathembayo. Nxa ufuna ukuthi ukuzwisise ukuthi lokho engikutshoyo kuliqiniso, khangela ispeech esathiwa nguNaledi Panda ekhuluma eSouth Africa amaviki ambalwa adlulileyo, esitsho ukuthi nxa kuyikuthi kufuze ukuthi kuncedakale ngaseZimbabwe, hatshi kosomkhokozo omkhonomi kuphela kodwa nakulokho abakuthi ngama-sanction, kuqakathekile ukuthi kube lo mbono omunye. And waze watsho wathi umbono kahulumende kayisiwo wodwa umbono abangawusebenzisa ukuthi bencedise ilizwe laseZimbabwe.
Bona abantu ababoni befika kusibanga sokuthi bazathi hayi okungasikufayi kuphi bangene ezitaladeni kumbe kunjalo?
Okwakuqala namhlanje lapho engengavakatsha khona abantu bathi bona hambe etshela upresident uChamisa ukuthi asifuni ukuthi khona senze okwa-2009 okokuthi khona siyaphanana nje amaphanadolo okweminyaka emibili emithathu. Ebese siphinda sibuyele phakathi kobunzima obufanayo. Khathesi okungasikufa yikuphi? Kungangcono sihambeni siyefika ekucineni. Kodwa esiyakufikela ekucineni ukuthi khona sifuna ukuthi nxa sifike ekucineni kakube le nguquko. Inguquko eyakwenza ukuthi leli lizwe lingaphindi litholakale lingena ngaphakathi kobunzima obufana nalobo esibungene eminyakeni le kusuka ngo-1980 kuze kube namhlanje. Ilizwe leli balilwela kodwa abalilwelanga ukuthi thina sibe silokhu sihlupheka njengalokhu esihamba phakathi kwakho. So abantu yiyo ipoint asebefike kiyo ke kanti.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngomela iBinga North edalele ePhalamende engowebandla leMDC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa esigabeni semguza esabelweni seMathebeleland North liphe ukudla kweKhisimusi izalukazi lamaqhegu ngolwesibili esigodlweni sikamnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni osandasuswa esikhundleni sobuduna ngumongameli Emerson Mnangagwa owathi kakhethwanga ngemfanelo. Okunenga sikuzweni kuEzra Chisa Sibanda esethulela lolu daba ngokugcweleyo esentaba zinduna.
Ibandla leMDC lithi kumele ogogo labakhulu banakekelwe ngesikhathi seKhisimusi ukuze labo babe leKhisimusi emnandi ngalezi zikhathi zendlala lobunzima bempilo. Umgcinihlalo webandla leMDC eMathebeleland North njalo lilunga lephalamende elimele iBinga North, umnumzana Prince Sibanda uchaza isizathu sokuncedisa ogogo labo.
Sikubonile kufanele njengeMathebeleland North ukuthi wothi sibuye lapha komdladla, wothi sibuye lapha entabazinduna sizotshengisa sobala kuye wonke umuntu ofuna ukuthi ekuzwe ukuthi hayi thina lo mdladla simandawonye, thina lenduna yentabazinduna ubabundiweni simalaye njengabantu beMathebeleland North njalo njengeMDC eMathebeleland North njenge MDC ilizwe lonke siyamsekela ngaphakathi kwezimpilo ezaziliswayo ngokhulumeni, ngoba siyazibona ukuthi hayi ngaso zimpi zokusola ukuthi induna iphambanisile kodwa kulokunye okukhona ngemva kwakho.
Inkokheli yeMDC eMathebeleland South uNkosana Nonhlanhla Mlotshwa uyagcizelela.
Ngiku National Executive of the MDC, ngiku committee ye welfare. Sifike lapha koChief Ndiweni sizovakatshela uChief Ndiweni sizodlulisa isandla seKhisimusi ukuthi ogogo abakhethiweyo bafike lapha bazothola labo kuncane ngelanga leKhisimusi.
Umama uSenator Phyllis Ndlovu yena emela iMDC eMguza ubonga induna ngokuba amukela emzini wayo.
Sizonika ugogo ikhisimusi njengoba isikhathi sekhisimusi. Hayi kuhle sibili kuyajabulisa into zonke zikhona. Njalo siyabonga ubaba uNdiweni ukuthi uthumele ukuthi sizotshwela labadala, sikholisa, sisidla labo, sithokoza khonoko.
UNhlanhla Yamangwe Ndiweni uthi wethulela isigqoko ebandla leMDC ngokuncedisa abantu bakhe ngesikhathi sekhisimusi.
Baba mina ngiyabonga kakhulu. Lapha abantu batshengise inhliziyo zabo ukuthi bangabantu sibili madikilili. Bayanakekela abanye abantu. Kakhulu lapha kade silo sikhululi abakhulileyo. Yiko ngiyadumisa kakhulu.
Bekungabizwa ozwayo, ogogo bemekeza betshitshimba bedumisa izipho abaziphiweyo.
NgumaNdweni ubabakazi wenduna. Lokujabula kakhulu, hey, bemvele ngakwazi ukuthi ikhisimusi zayidla ngani. Ngoba abantwana ngilabo sibi kodwa kabasebenza balalutho, babhambula, mbonga uNkulunkulu ongeneleyo kulolu hlelo.
Siyabonga.
Elidandlovu. Ngiyabonga kakhulu lesi sipho esiphe namhla ngakaze siphiwe. Ngiyabonga uNkulunkulu ngani ngavusisa udlala labantu abasiphilele.
UNkulunkulu kubonile ukuthi benzavuka ekuseni ngisidlane. Umntwana obefana leze ngiphukudla ugule ubone ekuseni wathi umntwana uyagula. Mama saphumeleni. Bekumnyama phakathi komzwami inkosi ibusise ilibusise. Ngiyacela uthunywa zikaThixo.
Na ngiyabonga kakhulu isipho leso sisizuzileyo vele besingelalutho yazi kube yisimanga ukuthi sizuze khona lokho ngoba singakulindelanga besingakunanzelelanga kodwa siyabonga ngo president wethu osikhumbulileyo wasinika khona lokho baqhubekele phambili senzokuhle
adi singwenya
Usuthola ukudla kwekhisimusi?
Yebo, uthi ngiyabonga ngokudla ngu-Ali Singwenya mina.
Siyabonga.
Ekunesi hadebi, ngibonga.
Ana umara, Mrs. Khosongana, ngiyabonga kakhulu kuba kuthamisa. Inkosi imbusise, lapha ethethe khona, lapha khuphe khona esikhwameni sakhe. Sicela uNkulunkulu akwengezelele. Ngiyabonga, Mrs. Khosongana.
Zijabulile izalukazi bathokoza abantu basentaba zinduna lapho ke umdlandla uChief Ndiweni encetswa libandla ke leMDC banikeze ukudla kuzizalwane izakhamizi zakhona phakathi entaba zinduna ubane babele Christmas ke emnandi njengabanye bonke njona lizwile ke ogogo abaningi bebesithi ke abalalutho abazi bazolithila kusasa ngimela iStudio 7 ngapha ngasentaba zinduna kuChief Kaiser Ndiweni igama lami is Jesus Bani.
Okwamanje ke kesilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu. Eliwathumela kuWhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318.
Sanibona basakazi olubingelelayo uBright waKwaNdlovu ngokuzalwa ngisuke eSholosho kwathi ngokuhlala manje ngento seGoli. Bengisho nje ale indaba esixakile ezweni lakithi uba manje abantu bekukhisimusi nje into idakwisa yini ukuthi laba abantu bayibona bamosha izwe bancebeleka lengane zabo kumanje bayiphilela abadlela ukhisimusi omuhle badla bakufunayo but okubuhlungu ikuba abantu abaphile ezweni nabahlala ezweni kubuhlungu kubo ngoba bayasokola kumanje baphila nzima abantu azi ukuthi bazodlana. Umuntu usele ukudla ozokudla nje kwa-everyday wathi moko lokho kwekhisimusi bazokuthatha pha abantu abasebenzi nemali yakhona ayikho kulayinelwa imali ayikho lasemabhenki azi kubuhlungu okwenzeka kwelakithi angazi ukuthi into yathwala, angazi ukuthi yena uhulumende, uhulumende wakithi ungumuntu onenhliziyo mpela, uma ngabe kuwumuntu onenhliziyo or umuntu olegazi or umuntu ophila ngeparafina lamanzi njengelayini. Ngicabanga ukuthi kunjalo, angiboni ukuthi umuntu onegazi ngendlela. Cabanga ukuthi kuwumuntu onegazi nenhliziyo, umuntu ocabangela abantu. Ukuba ilizwe azange ke lifike kulesi similikiso njengamanje. Bekukuhle nje ukuthi uhulumende zame ukuphakamisa amasokisi ebona ukuthi abantu waye nguhulumende ezibuza ukuthi vele waye nguhulumende, uhulumende wabantu, waye nguhulumende. Into ebaluleke ezibuza ukuthi kanti nguhulumende wani yena, uhulumende wey'ngane zakhe lezo zele lo mfazi wakhe labantu bakhe, or uhulumende wesizwe sonke.
Ibizo ngingu-Walter wakwakhanye. Ikhisimusi mbona sokulilanga elikukhalenda kuphela, ngoba ifike liyadula, ezitolo akuthengeki, kuyadula, imoto zigadeki, abantu bafola imali encane. Mina sengikhangela ukukwenza ukuthi ngilungise amawuka yami, ngiyetshona ngizithiyela inhlanzi kuphela kudlule lokho.
Sanibonani bantu be-Studio 7, bo-Chris Gandhi. Mina ngiyenela umamami ekhesi esigabeni sasemthowane, ngithi linjani naVenseni, ngithi njani iKhisimusi khona ngapha ekhaya. Mina ngapha edorobheni akunzima, izinto azimakuhle kobulawayo lapha, kodwa hhayi kathi ayimpilo. Ngizabuya ekhaya mama, ngizalitshela nxa ngibuya ekhaya. Wonke ngithi ngithi njani bantu basemhlonhlweni abantu bemthowane, hhayi nxa liphila kuhle lami ngapha ngiyaphila. Ngiyabonga.
Yeah, livuka kanjani ku-Studio 7? Lapha likhuluma lothebe ngokuhlela ngisegoli, kodwa ngivelela ubani. Ngiyaluza uhlelweni basakazi lapha e-Studio 7 eliqondene lamadamu, luhlelo oluhle kakhulu ukuthi siyacela sibili ngabe kuthiwa obabugawule la abahlezi belapha behleli phansi bexoxa lani, ukube bayakuzwa lokhu okukhulunywa ngabantu ukuthi sinehlupho lwamanzi emakhaya, amadamu adabukile njalo asilacapacity yokuthi sizilungiselele amadamu njengezabelweni zethu, ukuthi sicela ukuncediswa uhulumende lapha kubhajethi yabo basibhajethele ku-agriculture, basifakele nemali yokulungisa amadamu, ngoba angeke kusize ukuthi sibe namadamu amaningi adabuke kangaka. Izulu nxa lisinakhathisi amanzi azahamba wonke, singabi namanzi futhi unyaka ozayo futhi sikhaya. So nxa ngaba nendlela ukuthi kulungiswe amadamu, isikhathi esiningi abadala siyazenzela thina izinto, siyazilimela, siyazilima emagadeni yethu, izivande zethu, zonke yonke into siyazenzela, vele angeke sidle ukudla kwezana. Okwenza ukuthi manje abantu behlupheka babe ngokukhangezile ukuthi abalalutho, sebesidla ukudla okwama-donors kwezana okukhangeza, lokhuyana akuvunyelwe esintwini, lokhuyana ukuba ngikhangezile. Yikho kwenza ukuthi sikontrolwe ngama-politicians. So sicela nje ukuthi basukumele basincedise emadamini lapha, sikwazi ukuzenzela udla kwethu, singancenga umuntu. Hhayi, siyabonga msakazi, sengathi impela sibili lingasisiza. Basukume ukubabugawula lapha nama-politicians wonke, sibambisane nathi abadala esithengisa ukuze imbuzo kwethu uze inkomo kwethu la, kwenza ukuthi sikwazi ukudla. Hayi, ngiyabonga msakazi, iKhisimusi endlela abalandeli babo.
Salibonani Studio 7, igama nginguZamani ngawoNcube. Ngizwa ubuhlungu kakhulu ngalondoda okhulumayo ukuthi abantu beMathembeland sinomoya omubi. Njalo ukhuluma kakhulu ngebandla leMthokazi Republic Party ukuthi indaba lavulwa, yena ngokwakhe ubefuna ukuthi ibandla leMthokazi Republic Party lingavulwa ukuze abantu beMathembeland siqhubeke sisupporta iMDC ekaNelson Chamisa. Lokho engizama ukukhuluma ukuthi akhohlwe, angeke size sikwenze lokho ukuthi singatshona sisupportana namaqembu asesishoneni, thina sesikhathele ngamaqembu asesishoneni, kungaba yi-ZANU-PF, kungaba yi-MDC ekaChamisa, bonke banobandlululo, babonisile ukuthi banobandlululo. Njalo uma ekhuluma engathengwe ngabantu be-MDC, engaqali ukufaka igama leMthokazi Republic phakathi, siyenza okwakithi, asisafuni into zesishoneni. Kusukisela namhlanje akwazi ukuthi nasesikhathele ngento zesishoneni, asisafuni iMthokazi Republic Party. Siyayithanda, sizoyivotela ngeyethu, akathandi noma uyathanda, sizoyivotela. Engabe lokho esikhulumela into ezingaqedakaliyo ngeqembu lethu, ukuthi ngabe kuthiwa thina sibhizi sikhothamela amashiyona, thina asingeke size sikwenze lokho, sesikhathele. Ngiyabonga.
Livuka njani bantu baku-Studio 7, elifisela lonyaka omutsha ozayo lungene kahle. Okhulumayo ngumaso. Mina bengicela ukukhuluma ngale nkulumo ekhulunywa ngubaba uGawule izolo. Thina singabantu beMandebeleni sibuhlungu kakhulu ngokwenzakala ngesikhathi seGugurawundi. I'm sure if ubabugawule elindebele elindebele ndebele ndebele kumele ekunanzelele ukuthi abantu bamandebele bathwele nzima bahlukumezeka indaba yokugugula wonde engabe lokho ekhuluma amanga manje mayezo ezothi abantu kumele behlukanise igugula wonde le unit day but ebuye futhi ethi igugula wonde ne unit kumele kuhlanganiswe kulungisiswe ndawonye uyazizwa kodwa uthini nalo baba lo baba lo uma esuthi ukudla lokho abakunikizwa izano makavala umlomo wakhe ngoba abantu bamandebeleni bahlupheka kakhulu ngendaba yokugurawunde indaba yokugurawunde isabaphatha kabi sikhuluma nje abantu bemandebeleni basaphalele amazwe namazwe ngendaba yokugurawunde so yena engabe lokho ekhuluma nje ukuthanda kwakhe lapho ngiyabonga
Kwezemelika, uMongameli Donald Trump uye kukhefu leKhisimusi emzini wakhe oweFlorida, udaba lokuthoniswa kwakhe lungaqondakali ukuthi luzaqala nini. UTrump wetheswa icala lokumisa uncedo lokuphathisa eleUkraine ngemva kokukhuluma loMongameli walelo lizwe, uMnumzana Volodymyr Zelensky ecingweni. Osokuludaba aluthoniswayo phansi komthetho we-impeachment ngoba ecatshangelwa ukuthi wayefuna ukufumbathisa uMongameli Zelensky ngemali yoncedo oluphiwa yiMelika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika uMnumzana Dan Moyo oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDCT.
Yeah, well, ngokubona kwami I think kulokudonselana phakathi kwe House lama Republican abu Senate ngoba ama Republican abu Senate yi majority and so athi ukuthi Italy yakhona izoqhubeka kanjani ku Senate before yena release ama articles I release impeachment lama paper afunakalayo ukuthi Italy yakhona iqhubeke but ama Republicans awafuni ukuthi aphumele phambili ngokuthi iTrial bafuna iconductwe kanjani bathi kaqala abanika amapepa then bese zomtshela ukuthi iTrial izoqhubeka kanjani ukuthi akusebenzeki kanjalo akasoza appoint ama managers azo abayiwona singathi ama prosecutor appropriate depending ukuthi iTrial yakho ni conductwa kanjani
siyabona ukubana bakhona abafakazi abathiwa ngama Democrats bayabafuna ukuthi bezothula ubufakazi kodwa kukhanya isigodlo sika mongameli umnumzana Trump sikhanya sithi sona hayi abasoze babavumele ubona njani khona lokhu ukuthi kuzaba i-trial enjani engela bafakazi abamqoka abafuna
bafakazi bona labo babizwa even kusathoniswa indaba yona le impeachment u House of Representatives and again uTrump wabavala ukuthi bangayi ukujustify so umbuzo ke osebantwini abaningi and I think imisting enkulu yenziwa ngama Republican yona le umbuzo osukhona ebantwini ukuthi kanti kufihlani makuwukuthi njengoba DMP into ayenzayo kwakungelacala kulantimbi ayenzayo ama Democrats ayamsukela nje ngoba bemzonda manje ufihlani wayengavumeli ukuthi abafakazi labo babekhona ukwenzeli ukuthi abe kubonakala ukuthi umsulwa kuprovele ukuthi ayikho into ayenzayo
uMnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDCT ubexoxa le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia ngapha kwele Melika.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 Medium Wave, lagu shortwave 6175 lagu 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 6930 13860 lagu 15460 kHz ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 lagu 15460 kHz kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama
Welcome
Loge bekungumdumo wezihlengeni umdumo we reggae music ingoma ka L16 ethi yona going to the studio isigqibela ke uhlelo lwethulwa lamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba abaningi bathi umnyaka esiwugqibayo ubumubi kakhulu njalo esiwusungulayo ngeviki ezayo ukhanya ungathembisi Ibandla le-MDC esigabeni semguza liphe izalukazi lamaxhegu ukudla kwekhisimusi esigodlweni sikamnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni osandasuswa esikhundleni sobuduna. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.